Hayi, lapha siyabona ukuthi ukungena kuka RFK ku race lay eyoba ngumongameli welizwe singathiwa yingxabangxoza for ama candidate akhona. Into eqakathekileyo esimele siyinanzelele ukuthi ma ungena ekhethweni lelo lokuncintisa ngoNovemba, into ekhona is ukuthi izimali oziphiwa zona ma ungayekela ukungena vele awusoze wabuzwa ukuthi ziyangaphi, ngoba kuthiwa yi-campaign cash. So mina mbona o-RFK bengena lapha njenge-third party befuna ukuncintisa uDonald Trump lo mongameli Biden, ngoba siyakwazi ukuthi kule mali ezibuyayo kwabantu abangathiwa aba-frustrated. Sibona la u-RFK imuli yakhe yayingathiwa iqakathekile ku-Democratic Party for about 60 years, kususela ubabomdala wakhe esiba ngupresident laphana ngo-1962 or 3 u-JFK. Lo baba wakhe laye wazama kususela ngabo-68 until beze bembulale. But into engiyibonayo ikuthi uzathatha laye amavoti, ngoba kathesi sesibona kungathiwa sokulelinye iqembu elithiwa uninterested or undirected elingathiwa ngelabantu abavela Middle East, ama-Arabs, a-protestayo ukuthi umongameli Biden is not doing enough ukufaka imithetho ukuthi Israel ingabulali abantu bayo, labantwana, labomama abangelandaba lempi. Kathesi sibona ngathiwa abafuni ukuthi abantu banikwe ukudla ngama-agencies, and sabona ukuthi the past 2 weeks babevalelwe imigwaqwa le ndlela zokuthi banikwe i-food aid. So abantu sebesifa ngokulamba.